Iholiday le iqhakatheke kakhulu ngokuba isikhumbuzo esikhulu ngemva kokuthi abantu abamnyama babulawa bekhitshwa ebugqilini babulawa eTexas lolu suku luqondele kakhulu nalokho lapho babulawa ngemva kokuthi sebekhululiwe kodwa abamhlophe babefuna ukubabuyisela kulobugqili kanti phezulu kwakho konke kuyisikhumbuzo sokuthi abantu bake bahlupheka okungakanani ngaphansi kobugqili kubuye futhi kube inkuthazo ebantwini ukuthi balwele ngathi racial equality balwele ijustice balwele irule of law balwele amalungelo abantu balwele ukubandlululwa kwabantu ngolimi abalukhulumayo kumbe ngobuso ukuba mhlophe kumbe ukuba mnyama ukuthi discrimination ayifanelanga yamukeleke noma ngenjani emhlabeni abantu balwele amalungelo alinganayo kuye wonke umuntu lusuku olufanele ubakhumbuze abantu hayi emelika kuphela kodwa umhlaba wonke jikelele
umthelela wokugqilazwa kwabantu abansundu emelika oloke ukhona lalamhlanje ungaqedwa njani
Yebo kunengi okufanele kwenziwe ukuba ubandlululo luphele du emelika ukubandlululwa kwabantu abamnyama kutholakale lokho esingathi racial equality kuzadingeka ukuthi kusetshenziswe umthetho kakhulu oza kwenza ukuthi abantu abamnyama bavunyelwe ukuzuza wonke amalungelo afanele azuzwe nguye wonke umuntu emhlabeni bahole imali efanele iholwe nguye wonke umuntu emhlabeni kuqedwe lokho okuthiwa iracial inequalities ukungalingani kwabantu abamnyama laba mhlophe ezimalini lasekuphathweni kubonakale ukuthi zonke izinto ezivimbela ukuthi abantu abamnyama bavote bekhululekile ziyasuswa kubonakale ukuthi yonke imithetho yenza kube lula ukuthi abantu abamnyama bahlale ngaphansi kokucindezelwa ngamakhiwa kuyasuswa kwenziwe konke lawa ama reparations kwenziwe konke kungabi khona okungenziwayo konke kumele kwenziwe ukuze ubandlululo luphele du